asa qashuka wena hey ithola ukuthi sebefuna ukuthi ayibo hey ithola ukuthi sebefuna ukuthi ayibo ithola ukuthi sebefuna ukuthi asa ithola ukuthi sebefuna ukuthi ithola ukuthi sebefuna ukuthi ukhilaka wayefuna ukuthi asiberathe soke namabundu abuka majezi wamuntu ithola ukuthi sebefuna ukuthi ukhilaka wayefuna ukuthi asiberathe soke namabundu abuka majezi wamuntu ithola ukuthi sebefuna ukuthi ukhilaka wayefuna ukuthi asiberathe soke namabundu abuka majezi wamuntu ithola ukuthi sebefuna ukuthi ukhilaka wayefuna ukuthi asiberathe soke namabundu
Shawn Tanazo Mote, it's been in it, Baba Mabube.